okwenzakalayo mnumzana Nkomo into elihlazo kakhulu ikakhulu elizweni elinjengeZimbabwe elibhekane lenkalakatha yenkinga yezomnotho othisha abanye kabasayile ezikolo imigwaqo abantu bayafa emgwaqweni lapha ngengozi ezivangelwa ngamagodi emgwaqweni ungangena kobulawayo kumbe ungena emalokitshini khona phala kumbe uya emakhaya imigwaqo mibi kodwa ke nxa sesisizwa okuphumayo lokhu ukuthi bona bayibona okumele ukuthi lubana kuthiwa bakha leyo mgwaqo imali zonke ziphelela kuma-allowances abo bebhadalana izimali beze bebhadala lezi mali zokuthi umuntu ayelungisa intwele ngibona ngani kuganga lokho ko
uhulumende ungathi udaba lwe-corruption udaba lwenkohlakalo uluphatha ngendlela amele ukuthi nga uyaluphatha ngayo na
uyabona Nkomo inkinga esilayo yile uhulumende okhona umhlobo wabantu iwona obusayo ngemvelaphi yabo lokho okwenzakalayo kuqondile ngoba impilo yabo ngabantu abadinga into ezibunkanyinkanyi ngabantu abadinga impilo liyana ephezulu kakhulu ngabantu abangelanhloni ukuthi umuntu angathengisa loba yini ukuze ukuthi yena athole impilo engcono ihlala kahle ngcono so nxa sikukhangele ngaleyo ndlela bona kibo indlela abenza ngayo yinto enormali ukutshontsha imali ye-state besiyazenzela izinto zabo ngemakhaya besiyazithengela into zabo ezibunkanyinkanyi bephila impilo ephezulu bona kibo yikho ukubusa khonokho kanti-ke kimi lawe Nkomo siyakwazi ukuthi ayisikho kubusa lokho yikuganga yikuxhwala nxa ungumuntu uphethe abantu imali engayisiyo umholo wakho imali engekahulumende siyakwazi ukuthi kumele ukuthi isetshenziswe lapho kumele ukuthi isetshenziswe khona hatsho ukuthi bese sithatha imali okumele ukuthi yekwakha imigwaqo silingana ama-allowance ezimota silingana ama-allowance amafoni ama-allowance ama-laptop silingana ama-allowance okwenza inwele akulunganga lokho Nkomo yikuganga lokho
udaba lwenkohlakalo lolu ukuze luphele elizweni baba uMagonya kumele luphathwe njani kuyini okumele kwenziwe
into okumele ukuthi yenziwe Nkomo yile okwakuqala kumele ukuthi kube lesisekelo sombuso esimqotho esingavumiyo esalayo ukuthi umuntu ebe umuntu atshontshetshontshele i-state kumbe utshontshetshontshele ikhampani okwesibili kumele sibe lemithetho eyazakalayo ukuthi nxa ungenza lokhu lalokhu lalokhu ungatshontsheli i-state ube kwazi ukuthi vele kulesigwebo ukuthi kasinegoshiyethwa esiqala kumbe ku-3 years kumbe ku-5 years kodwa ngaphezu kwakho konke Nkomo kudinga ubukhokheli obuqotho kudinga ubukhokheli obuqotho ubukhokheli obuzinikeleyo njalo obuzimiseleyo ukuthi indaba ye-corruption leyi kufuna ukuthi uyiqume kuqala ngaye usiqukumadevu ngaphezulu esihlothini sibili kuyumlangako nxa upresidenti engatshengisela ukuthi yena ngokwakhe ngumuntu ofuna ukuthi abantu bephile impilo engcwele impilo eklini okungelabusela kaqalise yena ngokwakhe azikhangele ukuthi yena katshontshi yini